ngibona ngani indaba yokuthi abantu abathethwa ngokuthi vele kayingeni lapho. Yabona nxa ngekhaya nxa kungafika isela, sithi sikhothani isela, mina ngibe sengisima ngithi wena mqondisi udoba ngokuthi ule bada. Angisabona ukuthi ngabe asakhangela indaba eqakathekileyo. Mina senginjani sengihlola into ekhona kumqondisi engeke nganjani ngayo. Ngoba nxa ezele ele bada, kuthi ukuthi uyakufa ele bada. Angithi yabona. So mbona ngani into esihlupha kundaba zonezo ezizama ukusizihlukumeza.
Okay, wena uthini mnumzana moya?
Hawu, ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga labusibani. Mina ngizatsho ukuthi uhlupho lukobulawayo lumayelana le-tribalism. Kuhle ngoba ungikhulumisa lo Sibani Shorosa esazana for quite some time. Kule document ekhona esirculate-ayo, i-Code Triple X, abanye bethu ngokuyibala la ngokuzwa ngayo, okuthiwa yabhalwa yi-MDC about taking over imathibeleleni labobulawayo. Not only do we talk of Code Triple X kuphela, i-document ye-MDC, sikhuluma la nge-1979 Grand Plan, ekhuluma exactly okwenzakala kwele Mathebeleleni yonke besikelele ngenxa ye-takeover yabantu baseshoneni bebamba izindawo zonke ezinye ezigoqela ma-government institutions. Mphenduleke lapho kundaba ye-Code Triple X. I-Code Triple X lanxa bengafuna ukuyidenaya, ikhuluma kanye ngokutake over ubulawayo, ikakhulu be-take over iBulawayo City Council. Uzananzelela ukuthi kungokokuqala kuyi-history yembali yakobulawayo for the past 39 years ukuba lo City Council onama-councillors akhuluma ulimi lwesishona angafika 17 kube lo deputy mayor. So ke indaba lena nxa ngithi ngiyayikhangela mbala i-Code Triple X lalokhu okwenzakala ku-ground, awusafely say indaba leyi ehlupha ubulawayo iqukethwe yi-tribalism. Mina ngike ngaba seHarare for 3 years, I think from 2003 up to 2006. Angikhumbuli futhi ngangiye ngikhumbula ukuthi ngangingafaka ibizo lami eringini weza kukhethwa o-MP kumbe ukhethwa ukhansila.
Nanti udaba mnumzana Jirosa, Code Triple X, uthini wena?
Engingawutsho yikuthi uyabona nxa sisiye emsakazweni kumele sihloniphe abalaleli sibatshele iqiniso. Nxa unikwe ithuba elokuthi ukhulume lelizwe, umuntu kumele uzinike amakhwapha ukhulume iqiniso. Yona leyo 1979 Grand Plan kayisiyonto eyabunjwa yi-MD, yibo nalaba omqondisi khonapha kobulawayo. So ngananzelela umuntu onjengami vele okhule ilizwe selikhululekile, angazake mina ngifanisela komnangagwa. Engisengisiye endabeni ekuthiwa ngiyomhlobo lapha kobulawayo, uzananzelela ukuthi into eyenziwa ngabomqondisi yikusapota iZANU-PF becatsha ngendaba yolimi. Yena lo Christopher Dube ose-City Council kuyaziwa kakhulu ukuthi usebenza kuhle, usebenza ndawonye lo mnumzana Obed Mpofu. Ukananzelela ukuthi isikhathi u-Obed Mpofu lithenge i-Victoria Falls kubhalwa kusiya University of Witwatersrand e-South Africa, bekhuluma ngayo u-Obed Mpofu. Umuntu wayengu-town clerk wayencedisa u-Obed Mpofu ukuthi athenge lawo ma-property, nguye nalo Christopher Dube. Namhlanje nxa ama-councilor e-MDC ekhuluma ukuthi uChristopher Dube ukhorapt, umqondisi bafike bemsapoti base becatha ngolimi bethi hhayi amazake ucotsha iNdebele ngoba la ngamashona. Wayengumuntu owayehamba lezipra kodwa kathesi kasenguye muntu ohamba lezaphu le labo babodabengwa, umuntu vele wasala kuzami. So into eyenziwa lapho kobulawayo yikuthi amalunga la azithi nawe-MRP baprotekta iZANU becatha ngolimi becathe ngotribe.
Naso ke indaba mnumzana Moyo, uthini wena ngalokhu?
Hawu, ngiyabonga. Ngiyamuzwa Sibili Sibani. Okokuqala, thina njenge-MRP uyakhiye mayindethi, ngicabanga ukuthi kakhulume iqiniso uSibani nxa esithi thina sisapota uChris Dube ngoba sisebenzisana leZANU. Uyakwazi sosel-journalist ukuthi mina ngomunye wabantu abaqale ukulwa ngidifenda indaba zemathibeleleni, yena esosel-journalist uSibani kusoselo mgaba. Akula muntu engimesabayo mina laphana eZimbabwe weza ngumnankagwa kumbe ngumgabe, as long as into ayenzayo ihlukumeza abantu bakithi, weza ngichamisa kumbe ngubani, I'll still call a spade, ngithi into le i-wrong. So indaba okumela ayichasise uChorosa ukuthi yena yena kulama MDC amangayi, ngoba okokuqala kulama councillors ahambe haya kulwa lo Dube, uKambalani enge-acting mayor. Umguni abuye adlina njengomeya athena yena ube ngekho kulive, arivese i-decision yokukususpenda kukacouncillor. So into engifuna ukuba yazi ukuthi ama-councillors wonke akobulawayo ngu-29 ngawe-MDC and labo abalide ukuthi uChristopher Dube ayesuspendwa bayemsevwa nge-letter of suspension were predominantly Shona councillors.
Mnumzana Chirota, uyakhuluma lapha uMnumzana Moyo uthi hayi bona basola i-procedure.
Umfundisi lapho uyaphosisa mfowethu Chris. Iyaphosisa sibili umqondisi nxa esithi yena i-MDC ile document ethiwa yi-XXX. Amadocuments e-MDC ayaziwa o-juice, o-reload, o-bridge, bonke bayaziwa. Okwesibili, uKambarami lo abamtsho. UKambarami ibizo lelo kalisole esitshoneni kanyithi. Ibizo lelo vele ngelesiMalawi, ngolimi lwakhona ngale lutho inyoni. Okuthi vele nxa sesiwufaka ngolimi lethu ngapha singambiza sithi manthelela kumbeni inyoni. Kodwa ayikhona ukuthi singathi kuthiwa umuntu wesishoneni. Hayi, kaso muntu wesishoneni uKambarami lo. So nxa uKambarami sebemthatha bemenza ukuthi kuthiwa nguye osemele amatshona lapha koBulawayo, hayi vele nakho vele akungeni. Angithi uyawubona. Then sengikhuluma futhi ngendaba yena le ekaChristopher Dube. Uthe uChristopher Dube bezama ukuthi bemsuspende lapha abafana laba abasekhansilini abangamakhansela. Bamnike incwadi. Incwadi leyana vele ilotshwe konke lokhu abamsola khona uChristopher Dube. Kule ndaba yemali ye-retention fund ekwana $4 million. Kule ndaba e-Ascot Development Fund okuthiwa kule contractor eyanikwa izimali ngibona iminyaka emithathu edlulileyo. Njalo akuzange kube lenguquko khona phana e-Ascot. Abantu balokhu bemele ukuthi imali naleyana eyabhadalwayo isebenzi. Phela imali le ngezakhamizi, imali yama-repairs. So ngingazi ukuthi umqondisi ubefuna ukuthi amakhansela e-MDC azidilele yini. Bona bebona ukuthi imali zinjani azikho. Njalo imali enale e-retention fund, imali emele isebenziswa kuma-ward for i-development yama-ward. Ngendlela efana lele uthiwa ama-content development fund asetshenziswa ngama-MP. So ngingazi ukuthi umfowethu umqondisi lapho befuna ukuthi abantu benjani bezithulele nje ngoba uChristopher Dube elindebele. So nxa umuntu elindebele imali ingashota akakabuzwa uKambarami ngoba abantu sebeya kuthi uKambarami lithona. Angithi yabona umfowethu Chris. Into engahambelaniyo. Angithi yabona. So nxa sixotshanisa isela angithi mina ngela ibatha likamqondisi kumele ngikhangele isela. Ngithi ngilami ngincedizombeni ngitophe irekeni kumbe ngitophe isigodo lami ngiphose kulokuthi ngikhangele ukuthi umqondisi ugijima ndlela bani.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo lwethu ngamafitshane Mnumzana Moyo.
Ngiyabonga baba Chris kanye lo Sidan. Kulo mbuzo akade ngamphendulanga wona engikhulume nge-press procedure ukuthi the same political party elomeya lo deputy mayor, u-deputy mayor uyaxotsha umuntu, umeya ambisele. Yikho ngiyale ngokuthi I'm not here to talk about, I mean, uChristopher Dube. Though if I'm to talk about him, probably I'll talk of the procedure. And I'm saying, Uchi, on that regard, ngiyamuzwa futhi uyaxasisa uthi uKambarami ngowaseMalawi. Yenwe ngiyenguzwa ngaye namhlanje of which I know ukuthi vele amadoda amaningi ayempumalanga alokuzifihla ukuthi bona bangobani besenza in disguise in order for them ukuthi bacelebezele abantu bakithi of which anyway lokho ngokweyingxoxo esizayenza ngelinye ilanga but akusoqiniso-ke ukuthi khona njengoba ethilo uthe yena i-code triple X kayazi hhayi uyayazi uSizani. Engafuna ukukuphika i-code triple X is their document njenge-MDC and ngizamthumela nxa engalayo ayibale lanxa esala ukuthi i-document le ngeyabo into zonke ezenzakala kakhesi koBulawayo nama-structures lapho yena uKambarami ulowo uSizani ayi-member yayo province ukudominate abantu abakhuluma isiShona ngibala amabizo esiShona ngibabe esiShoni. So ngizakufisa ngaye ngayidinaye saso document ye-MDC, but indaba konke okukhona phana edocumentini yangikhona kuyikho okwenzakalayo kathesikweni kamthwakazi particularly koBulawayo. But anyway, ngiyazi ukuthi asingeke siqede konke namhlanje. Engingakubonga nguwe osihlanganisileyo lo Sizan. Ngisithi thina siyi-MRP will never work with ZANU-PF as much as singabhilive ukuthi i-MDC esicabanga ukuthi bayi-replica of i-ZANU-PF. Ngithemba ngiyakunanzelela ukuthi is the only party currently phose ngomhlaba wonke ungaka olama-vice president angu-3 phose kusiba labantu besishoneni abaku-presidium engathi kulo president abo-vice besishoneni abangu-2 lendebele liyi-1. Surely iphathi enjalo ngingafaka ihope le-trust yami ekuthini, kanti okube hlula ukuthi ngingayizani yona ilabo president abangu-2 yona njenge-MDC elela idemokhrasi ifake nje kube lo president esishoneni lo vice wesindebeleni kuphela kuyini. Angithi bayakwazi ukuthi vele bakubekile obali ukuthi indebele akumelanga lafa la-take over larula ku-MDC, but into ezinjalo uzaziyala uSizani ngoba uyi-beneficiary ye-1979 grand plan le-Co-Triple Excel le-MDC. Ngiyabona.
Ubusufuna ukuphosela ucingo?
Mfowethu Chris, mina ngithemba ku-last program laphana bengakuthela ngathi sengisiyapheka amaceli bengani. Angithi lami isinkwa siyangidulela, akula beneficiary engikho khona mina. Mina ngingumyanga kanje umqondisi vele uyangazi ukuthi vele mina lami ngomunye walabo abadubekayo. Abantu abathethe inqotho yelizwe yibo nalabo mnangafa, njalo thina sobantwana babomnangafa. Singabayanga nje ngendaba yani yeZANU-PF. Indaba ye-Triple X code nale ekhulunywa yiqondisi ngamanga ukuthi i-document ye-MDC yinto nje abazibumbayo ukuthi bephosele udaka besingcolise thina abantu be-MDC. Lo kambarami abamthoyo ukambarami vele isibongo leso ngasiso sefushoneni bani. Then singakhangela i-province ye-MDC ngamanga ukuthi uthiwa i-dominated ngamashona. Kuprovinsi yethu executive yethu silabantu abayi-50. Ku-50 34 ngamaNdebele, 16 ngabantu abahlangeneyo. So lokho ngamanga. Lokho abasebekubhala ku-Facebook ukuthi kuthiwa o-James Sithole ngamashona, kwakwalibuyizwa ngaphi ishona lakwesithole? Angithi kulo Felix Maka, u-Felix ngu-Felix Mhlanga. So uthi unazela ukuthi into yangkhona yokubumba nje yokubumba vele ukuthi bekhuluma iy'ndaba zomhlobo. U-James lowana umalumami lowana vele lokhu uzenini umalumami usithole umnase kamalumami umbuso. So lokho okhulunywa ngumqondisi vele uthi ubona ukuthi lapha vele okuloku isitayela kwezanu lapho uzama ukuthi abantu bevikele ulokhu uzenini u-Chris Dube, uyabona uzama ukuthi engiretha amanga lapha manje mina ngefustane.